Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifukanjani izibukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla zilu-7 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana adluleyo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithuma eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu.
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele idolobho leVictoria Falls izolo lapho akhuthaze osomabhizimusi ukuthi balandele iziqondiso zeWorld Health Organization nxa bevula amabhizimusi abo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Umongameli uMnangagwa ubekhona edolobheni lethu kusukela ekuseni namhlanje baze baba yimini yantambama.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana adluleyo. Lokhu kwenze inani lasebebulewe isifo lesi laqonga layafika phose ikhulu elilodwa 97. Lolu gatsha luthi kulabangamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale belegcikwane leli kumalanga ambalwa asanda kwedlula osokukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane ezine 4,394. IHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abalegcikwane leli abangu-1,677, kulandele koBulawayo okulabantu abangu-1,040. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okuthiwa kuyenzakala lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso webandla leZANU-PF. Kumbiko owethulwe izolo ebusuku, ihofisi kaRamaphosa ithe izithunywa zakhe ezikuleli qula zibalisa owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngusomlomo wedale lephalamende unkosikazi Baleka Mbete. Lihofisi ithe njalo ababili laba bazalubhekisa eZimbabwe maduze ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye labanye abatshiyeneyo abagoqela abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bazwisise okuhluphayo lokuthi eleSouth Africa lingaphathisa njani. Uhulumende weleSouth Africa ubevele ezizwa ebandezekile ngodaba lweZimbabwe ngoba izizalwane zakulelo lizwe ezigoqela abebandla likaRamaphosa elibusayo ele-ANC labamabandla aphikisayo afana le-EFF kanye loZulu jikelele bexhase izizalwane zeZimbabwe kumkhankaso wokuthi uhulumende weSouth Africa kumele angenele ukuze kumiswe ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende webandla leZANU-PF. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations umnumzana Antonio Guterres laye wethule umbiko izolo exwayisa uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu. Abantu abaningi abasola ibandla leZANU-PF bayangenelwa ezindlini ebusuku lezinsuku ngabantu abahlomileyo kuthi abanye bathunjwe baze batholakale betshayiwe kakubi. Abanye ngababothelwa amacala okuthuka uMnangagwa abafana lesakhamuzi seKaripa uRujeko Mpambwa yena ozamiswa emthethwandaba lamuhla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Kuda Hobe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khathesa Zimbabwe sibona u-Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besebenzisa amandla awamapholisa lamandla awamasotsha lamandla emthethondaba kanye lemithetho engaqondanga kumbe lemithetho ephikisana le-constitution ukuthi bevale imilomo yabantu lezakhamizi ezikhuza kumbe ezikhomba kumbe ezitshengisa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukulungisa ilizwe, uyehluleka ukulungisa i-economy, uyehluleka ukuprovider ama-basics endaweni ezinjengezikolo, endaweni ezinjengezibhedlela. Sibona imithetho eyayihlupha ngesikhathi sikaMgabe ilokhu eyihlupha kathesi, imithetho efana le-criminal law code ethi yona ungakhuluma iqiniso kumbe ungasola umongameli ngendlela ayenza ngayo umsebenzi ulecala lokululazisa iofisi kamongameli welizwe. Xa siwukhanyela lowo mthetho, kungumthetho ophikisana le-constitution ka-2013, ngoba i-constitution ka-2013 phela iyakhuluma ukuthi izizalwa zeZimbabwe zilakho okuthiwa yi-freedom of expression. I-freedom of expression kulilungelo umuntu lo muntu alalo ukuthi ekhulume lokho okusenhlizweni yakhe, as long as leyo nto ayikhulumayo ingathethisi kumbe ingavali ukuthi omunye umuntu ekholise amalungelo akhe aku-constitution. Ngakho-ke sibona i-deterioration kumbe ukuphela kwe-environment lapho abantu beZimbabwe abangakholisa khona i-right yabo ye-freedom of expression.
Ngesikhathi sikaMgabe abantu abaningi babebotshwa mahlayana nje, kodwa uMnangagwa wathi engena embusweni wathi uzaguqula izinto. Yebo, kule nguquko yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona. Abantu uyatsho ukuthi babebotshwa ngesikhathi sikaMgabe, abantu lokhe bebotshwa nakathesi. Inguquko uMnangagwa ayezama ukwenza ngani ulayo, sekukhanya nje ukuthi wayeqila umhlaba, wayeqila abantu, ngoba wayezenza yena ingathi uyalalela abantu. Kodwa ungakhangela okwenzakale ngo-January 2019 ukhangela okwenzakala kathesi, abantu kanye nango-August ngo-2019 njalo, abantu bafela, abantu batshaywa, abantu babotshwa, bebotshelwa ukuthi bathi bona bacela ilizwe lilungiswe, bebotshelwa bebulawelwa ukuthi bathi bacela i-economy yelizwe leZimbabwe ilungiswe. Kodwa ngendlela uMgabe ayethembele ngayo amapholisa ukuchithiza abantu labo abamsolayo, sibona uMnangagwa laye phezu kwamapholisa sengezelele imilitary kumbe sengezelele amasotsha.
Umnumzana Kuda Hobe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala kugatsha lukahulumende olwezembiko umnumzana Nick Mangwana uthi akula hlupho elizweni. UMangwana uthi kulexuku labantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-intanethi elizibazela indubo ezikhona phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kumbiko awethule kuphephandaba le-The Herald, uMangwana ulandule ukuthi abantu bayatshaywa ngabezomvikela. UMongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele idolobho le-Victoria Falls izolo lapho akhuthaze osomabhizimusi ukuthi balandele isiqondiso se-World Health Organization nxa bevula amabhizimusi abo kwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umabhalane we-Council ye-Victoria Falls umnumzana Ronnie Dube obekuqula ebelikhaphe uMongameli Mnangagwa uchasisele uSthandekile Mhlanga okuningi okwenzakeleyo.
UMongameli uMnangagwa ubekhona edolobheni lethu kusukisela ekuseni namhlanje kwaze kwaba yimini yantambama. Ufike wafika e-Victoria Falls ngokwayo olapho kulempophoma khona zasePitoli ubonile sokuthi ukuthamanzi maningi kulalokho bekukhulunywa nabanye abantu bekhuluma ukuthi Victoria Falls isokungamadwala hayi akunjalo amanzi maningi umongamelayo uzibonele kwamthokozisa lo wasuka lapho waya ePalm River Lodge. IPalm River Lodge yihotela entsha eyakhiwa ngabe izakhamuzi zeVictoria Falls abanye osobhizinisi bakhonapha eduzane leAzambezi. IPalm River Lodge isesigabeni esi-advanced ukuthi isizaphela kungabanga le-corona le ngabe isiphelile yavulwa according to amacebo abekhona
endaweni lezo ezethekelelwe ngumongameli kukhona yini akukhulumileyo kumbe lapho atshengise ukuthi kudingakala ukuthi kuqiniswe inhlelo zokuthi ukuvakatshelana okwe-tourism kungalethela ilizwe imali
umongameli enkulumeni yakhe ugcizelele ukuthi njengoba kuvulwa i-domestic tourism ngesikhathi se-COVID-19 kusemqoka kakhulu ukuthi abanikazi bamahotela labo bonke abaphathelane lenhlelo zamahotela babe nesiqinisekiso sokuthi imilayezo ye-World Health Program nemilayezo ye-United Nations World Tourism Organization mayelana nokuhlanzeka langempilakahle ephathelene le-COVID-19 iyalandelelwa ukwenzela ukuthi kulethe i-confidence kuzethekeliza kulele kuzethekeliza kwamanye amazwe nxa sokuthiwe kwavulwa ukuhambelana kwamazwe kwavulwa le mngcele yamazwe esiqaqelane lawo umhlaba wonke nje ukhuthazwe kakhulu i-ZTA eyiyo ethengisa esilakho okuphathelane le-tourism ukuthi baqiniseke baqine babe package i-tourism yethu ngendlela eyamukelekileyo ngaphambili kwe-COVID.
Sesikhangela yona i-tourism khona ngapho edolobheni le-Follows. Sokunjani kathesi ngesikhathi secikwane le-COVID-19 abahlali bakulelo dolobho ababethembele kulezo nhlelo bayenelisa yini ukubhadala imithelo ye-council?
Igcikwane le-COVID-19 lidale umonakalo omkhulu kakhulu edolobheni le-Victoria Falls ngoba siyananzelela ukuthi idorobho le-Victoria Falls lidorobha elimi ngqo ngayo i-tourism. Manje njengoba sokuvaliwe indawo zonke kuvalwa airport kwavalwa amaboda kwavalwa intercity travel kunzima kakhulu kulabo abebephephela ku-tourism kakhulu ngoba akusela enye indlela abangaziphilisa ngayo. Thina njengomansipala silohlupho lokuthi imithelo eminingi ayibhadala ngoba abantu abasenelisi ukubhadala. Ngokweqiniso abaselayo inzuzo engabayenelisa ukuthi babhadale ngoba lapho bebesebenza khona ku-affecte kakhulu i-COVID-19 ukuvalwa kwama-tours ukuvalwa kwayo yonke into kuvale inzuzo yabantu abebezincedisa ngayo ekuphileni.
Lo umabhalane we-Council ye-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abongi labongikazi sebekhangelwa ngendlela eyokwesaba ukuthi bengaba bemumethe igciwane le-coronavirus ngenxa yomsebenzi wabo. Leli phephandaba lithi abanye abongikazi sebegxothiwe ezindlini lapho abalotsha khona ngezizathu zonezo. Iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-ZANU-PF liphakathi komkhankaso wokudinga iziphathamandla zaleli bandla ezicatshangelwa ukuthi zisebenzelana labamabandla aphikisayo ukususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni.
lo mkhankaso ubikwa uqalise ngemva kokuqoqwa kombhikisho obukhangelelwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Kulamalunga amathathu asemiswe ukuba ngamalunga ebandla athi unkosikazi Cleveria Tshisema, lelunga logatsha lwabatsha uMnumzana Damuka Nyoni owesigaba seMathebeleland North lomunye owesigaba seMathebeleland North ongaqanjwanga igama. Yesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibulisa, ngiyalibulisa basakazi, ngiyalibulisa basakazi nabalaleli kuqedwe 7. Ngiphile njani ngegama lenkosi uJesu. Ngiyalibulisa kakhulu. Okay, lokho esikhulumisana ngakho bakithi. Umkhuhlane lo osibhekeleyo sezinkingeni bakithi. Ngiyaxwayisa abalaleli ubona mabakhuleke ngaso sonke isikhathi. Mabakhuleke noma ngubani ubani, bonke labasakazi nje mabakhuleke. Khulekeleni lo mkhuhlane lo udlule ngoba yeke isikhathi sesikiso simbi kakhulu, sinzima kakhulu. Senkingeni sibili, ngiyabona kwenye indawo ngeke ngihambela kizo sibili. Abantu lokhu esikhohlakile lapho, lokhu esikhohlakile indawo zamamaski lezo. Abanye abafaka amamaski, ngibuzile nje ukuthi wethu sihamba njani. Ngoba mina bengisematopo namhlanje, ngisematopo. Ngikhangile ngizakhamuzi ngendlela ezenza ngayo, ezinye zikhohlakile kakhulu, ezinye zafakile amamaski, ezinye zifakanga. So njengomlaleli ngiyacela-ke abasakazi ukubana mabaxwayise abantu emsakazweni kunapho, uxwayise abantu ukubana mabagqoke amamaski ngaso sonke isikhathi. Ngoba leli gciwane liyingozi kakhulu, abantu abalinanzile. Ngiyabonga.
Studio 7, salibonani, salibonani, ngiyabonga ukudlena ehlelweni. Sekuthi imilayezo wami ngabalwa, ikuthi imilayezo siyayithumela kayibalwa. Siyacela ukuthi ayibalwe phela, singabandlululani. Umusa kawande, engikutshoyo-ke mina ngikhulumela kubandla elikhulu lezanu PF leli yengikilo mina. Leli bandla engikutshoyo kilo yikuthi alizami ukunanzelela phakathi kwabo la kulabanye abahambisa ngendlela engayisiyo. So bayadilize ibandla leli. Ibandla leli sebetshotshozela umsindo, betshotshozelane ukuthi amayuthi angene ezitridini achaya abantu abatshengiselayo. No, amayuthi kayisiwo umsebenzi wawo lawo. Nxa betshengisela abaningi sebethi bazabatshaya, abaningi bangatshawa ngabantu bezanu PF. Nxa bengaphathanga lutho ezandleni wabaqala kumbe yobathi ngukubulawa, yikho ukuchitheka kwegazi kasikufuni. La ezanu PF besingafuni ukuthi ichitheke ngalindlela. Abake bagcini abakhokheli bezanu PF babona izinto eziphambili, bangaze batshotshozelwa ngabani, ngabantwana. Abantwana bazini, ibandla lidala leli, bazini abantwana betshotshozela umsindo. Abake bazithinte, bangaphongukuwalazela nje. Njalo nxa sekusiya kukhethu, babona ukuthi bona bangema yini, azabadla amanye amabandla nxa besezweni. Badliwa njengemalawi, emalawi badliwe ngazo ezindlela. Ibandla liyasekelwa kuhle ngokuthula, la ngezipho ezibuya ebantwini, hhayi khona udlakela. Abayekele udlakela lolu, izangiphefu bayayidiliza. Ngiyabonga.
Elinjani mthokazi omuhle nabasakazi bakastudio 7.
Hayi sarbonani bakithi, sabonani bakithi, bakithi linjani. Hayi namhlanje lengiqedile kodwa ekuseni ngendaba ebeliqoxa ngazo. Isikhulumele sikathokozane Khuphe lo baba okuseni uma bekhuluma ethi bazazama ukuthi behlanga lothamisa ukuthi bemazise beseduze bezutheni uthini ngendaba yabe ngathi Congress mawathiwa Congress khonapho ukuthi yena uzathini ngayo. Khathanti lapha babevengana basafunda ukuthi behlangane lothamisa, vele bengasafuna ukukhulumisana laye lokuthi becotsha njalo lama-NP akhe wathi eviyonke into lamakhansile kathamisa bacotshe ephalamende. Ma ngathi sokuzenzi sokusenzakalali-ke manje yibo futhi befuna ukuthi behlangane lothamisa njalo futhi. Hayi kodwa abantu besindebele kusho ngokurosha, antothi nje manje bashona babe basebenzisa sebebacotsha-ke manje, antilakubona-ke manje Togo Zani Kupilaus Kulmen's Gatogo Zantai into Lali Filang I spoke at. I, Zamani, the Wheel and Lotogo Zani Kup Lokuzen, Lochamis and the Party One. Lavana Berisan Zella, we Congress ya Yeluleo by Wakati Tozana Abamfuni. I got a sugar give of Venice Wheel and after Chamis and Divan Devilin. Simbangam Votelu Tozani win and Geno Madame MQ Bingono, the Peace Congress singing. Mobarope Telivan Binkan is returned.
I'm going to go to the 2023. Ngoba ngibona kufanele abantu batshengisele kuhulumende ukuthi bafuna ukuthi babuswe ngendlela enjani. Engisolana lakho kuphela ukuthi indlela okwenziwa ngayo ukungena ezitridini kuzabulalisa abantu nanku sesizwile emaphephandaba ukuthi sebelungiselelwe ukuthi ekungeneni kwabo bazatshaywa. Pho-ke fond is for armed people. Sokuthi ngaba abantu batshintsha ukwenza bademonstrate bezihlalele nje emakhaya nje. Yake akwenza iZTT ukwaphumelela sibili. Abantu bangahambisa ama-services abo kuhulumende, bale nje bezihlalele emakhaya, maybe kufike kuma 3 days izisebenzi zingayi. Uhulumende aza address i-corruption yona leyo, le abuse of human rights yona leyo, ayi abakhalela yona abantu. Kungala muntu ochayiweyo kumbobuliweyo ngalokho kwenza lokho. Ngiyabonga.
Ya vuka basakazi beStudio 7 vuka njani khona ngapho sithibonga ngokusiphathela umsebenzi omuhle sikhala ngokumemetheka kwe-COVID-19 esikhweli leZimbabwe abantu bazame ukuzinanzelela beziphathe lapha abakhona landele khonoko ukugqoka amamaski social distancing kuyanceda nxa ungahambahambi nxa ungalalapho yakhona kuyakuvikela akwenzelwa bani kwenzelwa wena ngijike ngiyele konhlupho mbingele umfowethu uSimeon kanye lemuli yakhe ngiyele esengijezefa mbingelele uPhilam Sadika uKetani uVusumuzi sathe ngiye ngapha ngibingelele ubongani ubongiwe Nonoza kanye nabafowabo ngithi uphilani impilo ende lizigcine lihlale emakhaya lingahambahambi lapho lingalalapho liya khona ngoba umkhuhlane lo udaliwe uyabulala. Yimi uPeter ngiseSt Joseph kobhibhi mna nginceda ngokuhlala ndawonye ukunyakaza lokhu kuza kuthela emanyakeni.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisimele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izwekazi le-Afrika selilenani labantu abalegcikwane le-coronavirus eselisiyafika kusigidi esisodwa 1 million. Ilizwe le-South Africa yilo elikhokhela ngenani labantu abalegcikwane leli. Ugatsha lweziphepheli olwenhlanganiso ye-United Nations luthi imigwaqo emangobongobo labahlamuki beBoko Haram benza kube nzima ukuyafinyelela abantu bangasela zindlu ngenxa yokulwisana kwele Cameroon. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi ulethemba lokuthi ijekiseni evimba ukubanjwa ligcikwane le-coronavirus ingaba isitholakele kungakafiki ukhetho oluzayo. Kodwa ingcweti kwezempilakahle zithi kulakho kufika iminyaka emibili kungela muthi wokuvikela leli gcikwane. UTrump uthi umuthi ungaba khona kungakafiki ukhetho ngenyanga kaLwezi. Izigaba eziningi zelizwe leMelika zithi ngenxa yegcikwane le-coronavirus ukhetho luzenziwa abantu besezindlini bethumele amavoti ngeposo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika uMnumzana PT Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eyokhetho sonke silumelele ngamehlabomvu. ngoba baningi sisithi kube lenguquko ngomkhokheli lapha akwazi ukuthi ozanquba mbani njoba nje baningi sikhangelele ukuthi uBiden mhlawumbe ozanquba ngoba nxa bethatha lokho abathi ngama opinion polls imbono yabantu nxa befonela abantu bebabuza abantu abaningi bathi bavotela uBiden kodwa thina sasikhona kuleli lizwe ngo-2016 asikhohlwa kwayenzakalayo imibono yonke leyo la yayisithi unkosikazi kaClinton Hillary ngiyanqoba kodwa sithine sesilo Trump so okuqakathekileyo ukuthi abantu bonke bephume bayevota umbono eqakathekileyo imbono ezaphuma khonapho ngolwezi mhlazi ntathu kulwezi 3 November abantu sebevela vota yikho okuqakathekileyo kumele sikhangelane lakho lokho ukuthi sizithembise sithi hayi uTrump kasoze nqobe sikubonile ngo-2016 asifuni futhi kuphindeke kwenzakale
Nxa ukhangele kwezombusazwe khonapha kwele Melika sizwa besithi bona udaba uMongameli Trump esithi udaba lokuvota ngalokho okuthiwa ngama mail in vote kumbe ama vote okuthumela ngencwadi kungaba lokuqilibezela ubona ngani yikho yini okungenzakala
ngokutsho kwabo ukuvota kuthunyelwa kuvele into ehlala ikhona kuleli lizwe uMongameli Trump ngokwakhe kathi vele uvota kanjalo yena uvota ethumela ngoba kathi esihlala lapha eWashington DC kodwa ikhaya lakhe sokuthiwa seFlorida kahamba ukuyavota khona ngale Florida wavote lapha wathumela so ngombono wami angibona ukuthi lokho kulokuqilibezela ngoba umuntu uyavota njalo nxa uvota ngokuthumela thina sike sakwenza kukhona ukuthile kumele kufake njalo ekugcineni kumele usayine le envelope yakhona utshengisa ukuthi nguwe ovotileyo manje nxa kungovotileyo mathupha kungaqile kanjani so mbona ngani nje uMongameli lo laye nje ungumuntu nje othanda ukukhalakhala ebona indubo lapho kungela dubo khona ngalesi sikhathi kuyesabe kuthanda behambe bebuthana sonke kunje sizafisa ukuthi sithunyelwe ingwadlana zethu zokuvota sivote sihlezi lapha endlini sithumele kuloku hamba ihlangana labanye phandle ugcine sobuya sophethe okunye okungasikho
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seMaryland Sengakugcini uhlelo lwanamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sekhethe iqula azalithuma ukuya eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.